bebethe kwaqa Hillbrow Johannesburg omama beZimbabwe benanzilanga labo mama elinanzwa mnyaka yonke mhlaka 9 ngobakazi kwele South Africa. Omama bebekhuluma embuthanweni lo oqoqwe inhlanganiso yezim imbokodo bathe ukusilela kwemsebenzi yiluhlupho olukhulu ababhekane lalo. Abanye bathi lasempilweni yansuku zonke banenhlupho ezijeneyo njengoba bona bengatholi usizo uhulumende okulusizo oluphiwe omama bakwele South Africa. Umgcinihlalo wezemimbokodo unkosazana Victor Matutu utshela umama bebekulumhlangano ukuthi bangachitha isikhathi esiningi bedinga imisebenzi kodwa baqale imisebenzi yezandla amabhizinisi amancane.
Injongo esifuna ukuyitshela umama ukuthi bazifundise ukuthi babe lamabhizinisi bazithuthukise bona ngokwabo loba bengafundanga benjalo. Kupho lakho olalo lingafezeka loba kanjani, loba yini ungayenza ofisa ukuyenza. So long nje uzaba ngumama uzethembe usebenzisane labanye omama udinga usizo lapho ludinga khona ukuze uphuphezekise amaphupho akho.
Abanye omama bebekhala ngokuswela amaphepha asemthethweni okuhlala elizweni kanye lohlupho nxa befuna ukudingela abantu ababo amaphepha okufunda kwele South Africa okwenza bagcine sebefunda ezikolo ezilohlonzi lwemfundo ephansi. Abanye ngabathi bayahlukunyezwa ezindlini kanti abanye bakhala ngobuyanga njengoba bengayitholi imali yosizo kuhulumende wakwele South Africa. Kodwa ngakomunye wabomama beZimbabwe unkosikazi Nomazwe Dube uthi impilo yemazweni idinga ukuthi omama bahlakaniphe.
Sikhuthazana ngokwenza imisebenzi yezandla, ngokuphakamisana ngokuloba, inkondlo, ingwalo, ukuthi sikwazi nathi ukuziphathisa emsebenzini yezandla nje singomama, ngoba awukwazi nje ukuhlalela izandla mawungumama.
Umculo weZimbabwe wezokholo odumileyo otholakele Ndlovu, odume ngelithi Sisitho, laye ngomunye obekulo umkhosi. Yena uthi okuzasiza omama kuphela emazweni yokuhlangana ndawonye njengalokhu okwenziwe inhlanganiso yembokodo ukuze bahlanganise amakhanda bekhande amacebo empilo.
Njengoba sihlangene nje thina siyeza ukubona ukuthi singomama singabopha ulutho luphumelele, ubonisane labanye omama, ungakhala kuphela usendlini ayikho into yakho engaphumelela. So masibaningi siyabe sibonisana, omunye ethibamba lapha, omunye ethibamba lapha, asifundeni ukuthi sibambe indima lesi ndawonye singomama ukwenzela ukuthi sibe lekusasa elihle, sibancedise phela umketho emakhaya obaba.
Unkosazana Matutu uthi inhlanganiso yezim imbokodo iphakathi kokukhulumisana namakampani angafundisa omama laba imisebenzi yezandla lalawo angenelisa ukuqatha omama abalamakhono athize. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.